Ngathani azabhekana amaqembu athile ama-Warriors laseZimbabwe kanye lelo bafana bafana lase-South Africa kungelene neliseyokulitshayela emambuleni limpumela ichiwo omabili la maqembu lomhlomelo owodwa ngalinye kusasa ka-Group G semidlalo yokudinga amaqembu azancintisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier. Obebukelela umdlalo osibonakaliso Ndlovu uthi umdlalo wanamhlabe kuyisidudu ebesingabukeleki.
Ibhora lakhona vele ingachazi. Ngingazi ukuthi kumbe ukuthi ama-players amaningi aweZimbabwe awasakwanisa ngokubuya le South Africa layo. Hhayi lamhlabi ngandlaleli okungicaceleyo. Ngingazi kumbe ikhokho nokuthi league yabo layo isanda kuqala. So kuyaphambila ngazi sibili ukuthi singakwanisa ukukhwalifya thina. EZimbabwe.
EZimbabwe leSouth Africa zikusibasa kaGroup G ndawonye leGhana kanye leEthiopia zona ezidlala namhla ebusuku ngomvulo mhla ziyisithupha. Iqembu leSouth Africa lizemukela eleGhana kuthi eleZimbabwe lizavakatshela kwele-Ethiopia ngolwesibili mhla ziyisikhombisa. Ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ehlezi phezu kwezibaya ezilithumi azafakwa embizweni yaxegwe kugcine kusele amahlanu okuyiwaza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni laseQatar ngomnyaka ozayo. Umqhudelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe leleSouth Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane eleBlack Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns laseSouth Africa kudingwa intshantshu zesigaba seCOSAFA. Iqembu elizanqoba kusasa liza kuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica ezaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ekupheleni kwalo nyaka. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjima.